Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Isimo ekusileni kulo msebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yumsebenzi owenzakalayo ekusileni okwakathesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele-coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, uMnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala emhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kulengozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo, uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38. Abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikuchoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enye ethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenze, abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabi i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasotsha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha. Sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha. Ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kakhaya lomkhuhlane eZimbabwe?
Yebo, umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona. Akula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khonale. Kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya. Kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke i-government yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane. Kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye. Lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho, babonakala kabala ntshukuntshu, kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu. Ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasotsha lamapholisa iyo azavimba igciwane, kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwali indawo yonke.
Lowo ngumnumzana Efidlela Ncube wesihlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende leCouncil yakoBulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legciwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ye-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulomsebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yumsebenzi wenzakalayo e-Ekusileni okwakathesi. Sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa, sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients aka-COVID-19.
Umqondiso wezempilakahle kuCouncil yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade sibizwa ngokuthi i-isolation ward ekhatshane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abale mkhuhlane esikwazi ukuthi i-cheshire imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibisakhiwa kakutsha kumbe ngithi ibivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation, ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB, labo measles, indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, i-piped oxygen ngolwesihlanu olwedlileyo mhlaka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela kwasokusenza ukuthi mhlaka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyi wodi kabesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo kayikaphelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iThornbury Hospital lokhe kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye amawadi emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebusana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebutswana. Kodwa kukacaci ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebutswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe ngumongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe kweleBotswana bengelaqiniso ukuba bona bami ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kweleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqele labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube lempumela enhle.
Ngibona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye so kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke
kula nhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweleBotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabeZimbabwe kweSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza abathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Thina ngapha kweSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kweqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhanyele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyanga eNtshonalanga angconywe inhlanganiso yabokuza iInternational Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imitho elapha eCOVID-19 olweCovax ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya okungcono kuyukuboleka imali eWorld Bank kuthengwe amajekiseni alingene uZulu wonke weBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSouthron kweleBotswana.
ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukuna kwezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eHwana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa esithi abantu bayinqaba ukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimon Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala ukuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka linene kakhulu, imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutota, kampani yezindlu ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuzini. Ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangkhona abalandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani lana lawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonile isenza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esibesiza namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesiNdebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyirawundi nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo.
Kodwa siyenza ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi. Wona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe ezathi uzabe ezamele yale ngoba ayekho kutshela ukuthi suka la, then lapha kumele yekhona kakwazi suka lapha uye nga, yikho kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba naso kulomumo onje omubi ngale ndlela. Umuntu uyabe mele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba lona ngumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi.
Lowo umnumzana Trimon Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Okwamanje ngesizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini empikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane weCOVID-19.
phila igama uSmart Manyenyeza. Hayi, akunzima madoda, thina savalwa i-lockdown ekhaya. Ayi, angizange ngubone unjengalokhu. Hayi, kuyabheda straight. Abantu bavalelwa abala ngitshona into yokudla, abantu abalanto zokwenza. Hey, ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hayi, siyazama siphila labaningi. Noma kunzima nje siyabe siphila labo balaba abajwayele. Anti vele abantu sebajwayele. Hey, lathi siyakopa khonapho. Fanele ukope nxa ususekhaya ufanele ukope okwenzakala ekhaya. Kodwa nje hey, kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hayi, abantu isimo sibi. Ngeke ngathi ngiyadinga isitshebo kuthiwa kusecaravan lapha e-Country Park. Yo, ngathola abantu benina impukani phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka. Hayi, kunzima Studio 7 madoda. Hayi, kunzima komgodoyi, kunzima.
Uthakazi omuhle. Hayi-ke, unjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo esikhona kwamanje, umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Akulanto ebambekayo. Ngiyavakatshela nje nasezitolo, into zonke sezikhuphuka. Eyi, khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani. Thina esingasebenziyo thengi siyithatha ngapha imali. Kubuhlungu kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Unkulunkulu uzangenela sibe komunye umnyaka. Siyabonga Moveni Ngwenya edaluka.
Okhulumayo umgcini Dladla inkwele kutswana. Kodwa ngizalwe eMzola 27. Kodwa sithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ukuthi umkhuhlane lowo uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala. Ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane izihlobo zami uyabulala kakhulu. Kodwa lapho mina ngikhona, hayi, lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseBotswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili. Kodwa uvunyelwe ukuthi ugqoke imask.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 abathumeze imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguVim Music ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7.
Busa mangena ulephimbo elihlabusayo elikhwabithwa ngabantu abaningi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo, nguye esidumisa laye kule viki.
Uvi qembu lami ibizo lona lefuthe le TV Music and uvi angizikhethelanga libizwe ngaliphiwa ngama fans ami ebebengibiza ngalo nxa behlangana lami ongiperforma live on stage. Bengihlabela kakhulu enkonzweni, ngathanda ukuhlabelela abantu, bathanda umculo wami, ngingaqala ukuhlabela emichadweni nakumanye ama-events engangivizwa khona. Kwele nto eyenza ngakhetha umculo we-gospel, yindlu vele engizalelwe kuyo, indlu yamaKristu, bowangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumKristu ozelwe kutsha.
Abaculi abaningi bawontuthizathu nqaba lesiphiwo esikhulu kwezomculo. UV ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, EV Music qale ngo-2018 ukungena kwezomculo we-gospel. Ngaqala-ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambi Sandla Sami, engayibhala-ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza ngena emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambi Sandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
kufanele uvi ukuthi acule ingoma ngalo mkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Abamei 1 ethi Nkosi ibambe isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshi Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingomba ke eye-Corona Here the Last Project yami.
Uvi uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram. Lezinye ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngingatha amandla mayaphela. Kubamnya.
Kusela ilizwi kubalaleli singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisupporta lokuphakamisa ke inama artist kakhulu esisaqalayo kungayisini vele akula lapho esingaya khona. Icela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores bekwazi ukuthenga ama CDs yethu besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Woza Fridays lomculo kobulawayo kondongazwela novusa mangena othuma ukuthi nguV Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lempela sonto elichukela igama namu eza Jesus Bana.
Trusting you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you the pillar of my life, you are the master of my destiny, I trust in you, oh Lord, guide my way, Lord, and lead me home. Go see Bambi Sandasa.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngesithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.